Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lobuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala ikuma uma bona kude kumbizwa kale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho le Johannesburg umnumzana Jolie D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe ukuhlangana lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amachumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le-coronavirus ezikolo zezigaba ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise umntwana ngubani kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe science. Kodwa lezi nsuku sokwenziwa kungelambadalo ingqe umuntu engavuma ukuphuma kunhlelo zikamabona kude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwa kale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media sikubona kumabona kude sikubona emsakazweni sikuzwe emsakazweni sekubonakala abantu benikezwa imphumela yama DNA yabo. Yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private sokuzaziwa ngumuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayiba badinga leyo mphumela ye-DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abaningi kangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye oba?
Ngingayehlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame. Singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi. Eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili. Ma eselamajaha amabili, elamajaha amabili kanjalo kumbe amathathu. Ma esezithwele kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu usebheka ukuthi hayi phakathi kwalabo abantu kade ngilabo akasabheka ukuthi onguye ngempela kungaba nguphi. Usekhangela nje ukuthi phakathi kwabantu labo kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi, ongaba ngubaba wengane ongcono. Sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha ngaya khona okulamadlela aluhlaza kungaphi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakala kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba la ma DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngokuchapha obenziwa ngabanye omama loba nje nani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu singakubiza impela sithi njengabo mama ibuchapho benziwa ngabantu abangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenzwa la ama DNA bese kusiba futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu osiyabe sikuthi ubona busenzwa ngabantu abangomama ngabe kuyibuchapha impela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okukakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo mshado uhambe uye ubuyele ngakini ubususiya zala mhlawumbe abanye abantwana kunokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni abangasuka lapha ekhaya ibuchapha lokho kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singeke sithi lento sithi into esiyenzeka manje ngoba siyibona sokusenziwa lawa malibo fuzo kwabantu bedinga imphumela yama DNA into ebivele ikhona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe sibayeni ngeyakho okwakudala bekumbani njathwa nje kungavezwa njalo lama DNA elawa ayengekho ungathola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simo thola ukuthi umuntu useze emdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwa walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali bekusazakala impela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuwa walapha ekhaya kodwa ngoba abadala bayele indlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalelwe esibayeni ngeyakho lo babe ngabe sazihlupha belifihla ihlazweli njalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA
Nkosazana Victress Mathudu ngolwela ilungelo labesifazane. Ubengumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolidi Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki. UMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga kaNtulikazi. Ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa. UMatongo ubhubhe engozini yemota evela khankasela ibandla lakhe ele-ANC. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli zindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo dabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi badabukile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lo meya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe besikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJoseph wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe ukuthi unina ngowakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Nomele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
As Siqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho. Osekukhomba ukuba kuza kuba isiminyeminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Liyabelibona linamabandla evuka mihla ngemihla, lamuhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalela ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende. Ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo elibe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenza ukuthi nxa amabandla ayiwona amqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla participateayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke yonaleyi ibandla liyabe liwinile iZANU PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla elihaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona kungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Vuka Gandhi, njengoba nje senge ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana ukuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyeqhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi ngabe kuthiwa vele kazange abe khona le parliament. Baningi ama-constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama-constituents okuthi lubana kuthiwa i-MDC le-MDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lwakuqala esilwenze nge-constitution yonale entsha i-MDC yayithole nqangaphambazi, yayithole 99 ama-MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasona siyasikhathi ngabe kuthiwa i-MDC le-MDCT zavota ndawonye bezithola amalunga aweparlamente abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu, ebe mane, ebe mahlanu i-constituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjengeZANU PF, yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabofejafeja, ngoba ugcina umuntu lanxa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kupholadi ube sophiwa imoda lokunyokunjalo.
Uqinisile Sibili Mvoka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa ipholadi kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa ipholadi lokho. Ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzibani ozibani bathwele ama briefcase, ama political parties abakuma briefcase libazwele state house sebengene kuPollard.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwa igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33
Midlands ithobamino mbili 8, Maswingo ichumi lasikhombisa 17. Lo yedwa wenkabazwe ngabathole leli gciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama-trucks sebencome ukuqheliswa komngcele we-Bed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu le-News Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokulobufakazi bokuthi lokhu akusilo qiniso. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabonani uStudio 7 abasakazi mbulise nabalandeli weStudio 7. Hayi lapha siyazizwa indaba zasekhaya leziyazi. Aluba kwenzeka mpela ukukhuthazeka ukuthi thina singapha ngaphandle kudiaspora sibe nelungelo lokuthi sivote silapha esikhona. Into engasijabulisa kakhulu le ngoba siyafisa impela ukuvota nathi. Ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngobuningi bethu. Kokuhamba abanye besayo. Leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la. Yeah, yazi ngiyazithumela impela imessages zami azifunda ngazisezingaki. Bengicela impela abantu beStudio 7 beke beudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Hayi ngiphinde futhi ngikhulume ngalokho kokuhlukanisa nawo kwemihlobo. Into engasebenziyo ke leyo. Angithandi ke mina ukuthi ngibethe igama orong party igama leparty. Kodwa ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa kulunganga ngoba eZimbabwe injiyane ngethu sonke thine sizalwele lapha. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sesizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngemini sitlwana ngomshona impumalanga. Mina ngithandike le ukuthi uzokuthi umuntu wempumalanga umuntu wakuphika uNdebele ayikhona. Angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Uyabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphu ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo ende sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi angeke senze lutho. Ngibonga kuleyo ndawo, ngibonga hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
Ma Studio 7, ma journalist akithi, labalandeli abalaleli Studio 7, thokoza umuhle. Lo lubingelelayo uMordecai Ndlovu, obuyethela nyembekhesi. Ya. So isicelo sami ngisokuthi akuthi li government ekhona eKamnangagwa yenze kumbe isizwele kumbizwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana bezimbabwe abaphandle kwelizwe abaku diaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana bezimbabwe kumbe bekwabakomthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona ezinhlizweni zethu ukuthi kungasiniki kusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe vele kwenza lokho. Ngithi mthwakazi omuhle asimlandeleni umfokamoya, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo labasakazi. Mina ngumankomazana wecholotho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamaje izinto. Umqondisi loChamisa abakabusi ukuthi manje baphlenywa ngalipi yekelani abantu benze abakufisayo singaxhokolani asikhulumeni kahle lo ozathola umbuso uzawuthola ongawutholanga laye kawutholanga mina angiboni ukuthi uChamisa singamgxika sithu yenzini ngoba asikakuboni ukubusa kwakhe njalo ngumuntu laye osafisa ukuthi aphathe abantu ngendlela laye oyibona isenzakala kuzano njengoba nje laye umqondisi ebona okwenzakala kuzano
livuka njani balale bestudio 7 livuswa nguNhlanhla Mahlangu wemalungu kuelupane esenpolu ngisithi ngivusa umama uNhlanhla khona phana emalungu konxube komatshivovo ngibekelele lo nkomo RJ lo mdala osathulana uNdevula ngithi liyaphila yini badala bami ngithi langa kuphela ngapha eBotswana hayi liyachisa kakhulu ngapha eZimbabwe kunjani izulu seliyakuna badala lilungiselele ukulima phela lingayekeli ukulima ngisithi ngiyabonga
bo studio 7 siyalivukisa sibaba abantu bakithi linjani lonke abantu abalaleli laba kanye labasakazi be studio 7 hawo thina khonoko siyaphila lapha ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane nxa sikhuluma ngeAfghanistan iAfghanistan siyakwazi ukuthi lilize esingake sithi ukuthi elali lisetshenzwa umbe lithunjwe singathela lithunjwe iAmerica right nxa iAmerica yayitraina abantu eAfghanistan yabenza amasotsha abangafika bo 300,000 yaya ile army but iarmy leyo ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu beAfghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni eAmerica so nxa ungahlaleli izweni bengakufuni ungazibula amandla anganani uyabufana lo muntu oluzayo ngoba akulalutho oyabulwenza nxa uletha ukudla bayadla nxa uletha lokhu bayathatha kodwa wena ngokwakho kabakufuni yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana atrenwa eAmerica ayihlulwa ngamaTaliban ngitsho iTaliban nxa nxa laba iAmerica yayiphuma babethi vele kade lasihlupha lipho ngokuthi nika umsebenzi wokulwa labafowethu babebeyekela so uzaficanisa ukuthi impi Afghanistan iphelile isiphelile iTaliban yabusa ilizwe yayivele libusa lokwani ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani ungabona ukuthi behluphana kulomunye umuntu phakathi ongasuwa wakhona iAmerica ibiphakathi khona phana ifana lokuthi iqeganisa abantu beAfghanistan not ukuthi yaba yakhela ilizwe labo ibaqeganisa kuphela so kwakhathesi bakhululekile ngokuphuma kwayo
Studio 7 linjani lonke ngiyathaba uzamungena kumsakazelo namhlanje sengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezani izano madoda isidiniwe madolo enzima sibili izano kayilalutho from 1980 41 years today ile 41 years kunjalo abantwana abazelwe nge 41 years ababonanga lutho izano isibulele sinje nje siyakhala sikhala ngayo awulanto abasenzela yona uma ugwadi bonke laba nampa labomonzola sebejwene izano pf awulanto abayenzayo nangu umisayirambo sojwene ilokuzenza izano nangu sesesu hayi lokhu asikufuni Chamisa get forward my friend sukuma mtakamama sume sewukhanyeli iphathi ngazitshintshe ibizo ngelomgodo ibizwe ngani siyalamukela we need change in Zimbabwe asifuni olunye lutho futhi we need a change not a change that engasoze isinike lutho sifuna i-change yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe thina sesigugile asisela lutho sicela lisikhokhele njengalo ukudla bezane obukhona sibufuni mina ngagwakahambe
salibonani basaka nabathandi beStudio 7 lona okhuluma uGift Sondo kuFoka Ndlovu lapha nePlumtree ebenthanda ukuthi ngembuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lokuground oqala umbuzo ukuthi ikanti izano ibulala abantu bakithi emathebeleland izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizano sizaqala siqobe abantu aba over 40,000 abamathebeleland uma zayaziswa hayi azilungise number 2 izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama traditional leaders umsebenzi wabo yikulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition ingabe igugrawundi kwakungeyinye kwakungilisiko lezano yini ababelenza makulokuthi hayi igugrawundi ukubulala abantu bakithi kwakulisiko hayi izinduna ziyilungise ngoba mina indlela engazi ngakhona iGugurawundi it was a genocide. So i genocide ayilungiswa ngama traditional leaders. I genocide ilungiswa thimba elibuya ku United Nations elizabuya liphenye ukuthi leyo genocide engobani ababe behind yona oro ngobani ababe yenze lobo bugebengu. Then labo bantu bebe sebethatha bebotshwe ikhona ikhoti laphana okuthiwa International Criminal Court eseHague bebavalelwa khona ngoba izigila mkhuba hayi izinduna bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abaku diaspora ngiyabazwa bahlala becomplaina ngezano kodwa hayi bafowethu ukucomplaina singavoti angeke kusize ngalutho sicela lama opposition ezame kulungiswa ama electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abaku diaspora this coming election bezame beregister sivoteni akusizi ukuhlala ucomplaina ngezano ungakazi uvote sibese sibongela lo baba laphana uSibangilizwe Nkomo hayi siyambona uyasebenza ku ground kayibambe kanjalo ama ovethi wonke avotela izano akabuyele kuzaphu ngiyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngezibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni se-The House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo. Kodwa inani labo belingayisilo ebelicatshangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi isupport eyodaba luka Trump olwe-big lie eyokuthi wawina ama-election ka-2020 wadliwa ngoba warikwa kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu-Trump njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebhizi bepush i-agenda ka-Trump ngokutshengisela kuyadanisa kuyo u-Trump kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba neni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li-united. Lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu-Trump after edliwe ngama-election ngu-Joe Biden. It's very un-American ngoba i-America ilizwe le-democracy lapho okuhlonitshwa khona umthetho and lokho besikubona okusenziwa ngabalandeli baka-Trump kuyayangisa kakhulu. So I'm sure kuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo kwangomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump yes ulokhe lamandla amaningi kakhulu kuma-Republican ngoba masikhangela ukhetho luka-2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawa awatholwa ngo-2016. So kutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma-Republicans ilokhe inkulu is still wider and the very fact yokuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo-2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for 2 terms as a 4 years each. So abanye lokhe belethemba kuma-Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupporta. Kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump 1 waluza iWhite House, 2 waluza imajority kuCongress, 3 waluza imajority kuSenate. So ngezinye indlela abanye babona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabafiki ongabenza ukuthi bawine again i-presidency noma i-Congress. Ikuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi ma ungabasupporti bazokuthuka kubo-Twitter la kubo-Facebook lakuphi lakuphi even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lonembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela indlela eyakhayo, it's either bona or the highway. So ma umuntu moderate ofuna ukuphila ngeqiniso njalo ogijimisa iagenda ethuthukisayo, kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ngathi usufana lapho.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gandhi.